okwenzakale njengoba sikwazi ukuthi izolo kube nokuthengisela abantu emadolobheni akobulawayo laseHarare bethengisela ngomumo welizwe ngemva kokukhwezwa kwamafutha epetulu. Sinanzela ukuthi kusiyatshona ilanga izolo abantu abaningi besebele nokugijimisana nabazomthetho ababalisela-ke amapholisa namasosha akade besithi bona abantu kababuyela ezindlini zabo ikakhulu abakade besemadolobheni ade betshengisele. Okwenzakeleyo ukuthi namhlanje ekuseni sithe sivuka savuka nje ubulembu be-inthanethi busebenza kancinyane kodwa kutshengisele ukuthi hhayi kukhona okuyinto okwenzakalayo okuyinto okuphambanisekayo, kodwa abantu baqalise ukuthumezelana-ke imibiko kuma-WhatsApp betshelana ukuthi besebenzise uhlobo luphi lobulembu lwe-intanethi abayithi i-VPN ngesilungu. Kodwa-ke okwenzakeleyo ukuthi bathe besenza njalo abaningi basazama ukuthi basebenzise obunye ubulembu indlela yobulembu ye-VPN nezinye indlela, wasewutholakala ukuthi ubulembu basekusuka baqunywa, kodwa kungelambiko vela kulabo-ke ababona ngezobulembu abo-econet nabakhulukhulu bakhona abe-portals abo-netfund abo-telesel sibongukubona sokungasabambi-ke lobo bulembu.
Ungathi-ke khona ukutshengisela kokungayi emsebenzini kokungena edolobheni kuphumelele na izolo lalamhla?
Ngathi mina njenganamuhla ukutshengisela kokungayi emisebenzini kuphumelele ngoba izitulo engike ngasiya kizo kahlezi kwabanye ngisendaweni eyibizwa ngokuthiwa yi-Warren Park kakulaloba yitho sokuthi isitulo esivuliwe. Ngathi kuphumelele kakhulu abantwana laba akade besezikolo namhlanje bephendukisa ukuthi bebuyele emakhaya. Kodwa-ke esikubonile namhlanje-ke njengakhonapha e-Warren Park amasosha ake achayachaya abantu akade bebonakala bemile sebeqalisa ukuphuma nje ezindlini abantu kahlezi ngentambama. Abantu abaye akade bebonakala bemile bebuthene bebechaywa ngamapholisa namasosha besithi bona abantu kababuyele ezindlini zabo.
Lina-ke njengentatheli izindaba like la bathinta na ecingweni abe-Portals abe-Net One abe-Econet labe-Telecel ukuthi lizwe ukuthi imbangela yokuvaleka kokukhulumisana lokhu ingaba yini?
Thina njengentatheli izindaba sike sazama ukuthi sibathinte abantu be-Portals abe-Econet abe-Net One, kodwa-ke kade sinzakala ukuthi ngenxa yokuthi udaba lo esikhuluma ngalo lapha udaba olungani lunezombusazi kakhulu, abantu bayesaba ukuthi bakhulume ngalo ukuthi kade kuyini okungabe kusenzakala, abala abasiphanga thina incazelo ecacayo, kodwa abanye esikhulumelayo bangafuni ukuthi baphume emsakazweni bathi bona baphomba ukutshelwa abe-Econet bathi bona baphomba ukwaziswa ngabantu be-Portals ukuthi bacishe indlela zabo zokukhulumisa abantu eze-intanethi benganikwanga ingcazelo yokuthi kucishelwane.